So we see card descend about VOA in Vele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kwezako sehlwa mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 19 kumpalakazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amazwi kamongameli kahambisanda lokho abantu abahlangana lakho insuku zonke. Abantu kabahlangani lokukhula komnotho, bahlangana lendlala, bahlangana lobuyanga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inhlalakahle yabantu ithuthukile lonyaka.
Angizwisisi ukuthi bafuna ezinye izimoto abazisebenze ngalithi bengakabi leminyaka behamba ngazonalezi abanazo. Yiyo yodwa into engike ngiyibona mina isikufinal budget yangethusa.
Kupasiswa uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2025. UZulu ekhonona ngokwengezwa kwemali yokuthengela amalunga edalela ephalamende izimota ezintsha. Kuyaxokozela kukhansili yeVictoria Falls okusanda kumiswa umsebenzi umabhalane omkhulu umnumzana Ronnie Dube esetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uZulu weZimbabwe ekhala ngobunzima obudalwe yindlala lokonakala komnotho, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inhlalakahle yabantu ithuthukile lonyaka, njalo lenhlangothi zonke zomnotho ziyandlondlobala. UMnangagwa wethule amazwi la ngemva komhlangano weZANU-PF Politburo esithi ibandla lakhe lisebenza nzima ukuthuthukisa ilizwe, loba nje esithi inhlelo eziningi ziphazanyiswa izijeziso zenotho, zona athi zetheswa ilizwe ngamazwe afana leMelika. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabavumelani lamazwi kaMnangagwa ngoba umphakathi ubhekane lobunzima bokutshabalala komnotho okuphehlwe yikwehluleka kukahulumende wakhe. Sixoxelo Senator weMathebeleland South okubandla le-TCCC umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Yabasebenzi abantwana beZimbabwe ngabala ngithi yi-30% abasemsebenzini, okuthi kulabantu abaqhatshiweyo ivini abatsha kakula. Ngambhekisisa isikhathi esikiso emining, ama-mine lapho esicabanga ukuthi kokulomnotho khona ngayifaka ku-60% yokuthi awula ohuhle konke kubuhlungu zisubuhlungu. Ngibe sengibuya ku-agriculture okulima ngikufake ku-20% ngoba isizwe kasilakudla, yiko sesacela kwamanye amazwe bakithi akula muntu ogida izitshayela izandla ezitshayela imande. Esakithi ilizwe leZimbabwe kaliphathwanga kahle, njalo umnotho weZimbabwe kasinawo.
Uthe njalo uMnangagwa umnotho welizwe ubulawa izijeziso zenotho athi zetheswa eleZimbabwe. Utheni ngalokho?
Ingoma yakhona ayisajabulisi ngoba ingoma esiyaziwa ngubani nobani. Izijeziso abakhuluma ngazo kangikwazi ukuthi zibonwa yibo bodwa yini, ngoba abantwana beZimbabwe kabaziboni. Ukakhulu ungangananzelela kuma-mine esinawo, silama-mine, silama-diamond, silelensiyamu, silekromi, silegolide. Okungaba yingoma upresident kade kumele ekhulume ngayo namhlanje, ubaba Mnangagwa kade kumele ekhulume emhlanganweni okuthi bakithi yekelani i-corruption. I-corruption yiyo ebulale ilizwe.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo nguSenator weMathebeleland South ekubandla le-TCCC. Sixoxe njalo lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Amazwi kaMongameli kahambisana lokho abantu abahlangana lakho insuku zonke. Abantu kabahlanganile ukukhula komnotho, bahlangana lendlala, bahlangana lobuyanga, bahlangana lokwehluleka ukubhadala izikolo fees, bahlangana lokwehluleka ukubhadala amarent, bahlangana lokungabi lemsebenzi. Bayahlupheka kakhulu abantu beZimbabwe. Balutshwane yebo abazuzayo izinto ngendlela abafuna ngayo, balutshwane njalo abanothileyo, kodwa iningi labantu baphakathi kosizo olukhulu kakhulu.
Ukukhuza kukaMnangagwa singabona kuqeda ukudlephana okukhona kuZANU PF yini?
Yebo, bayadoniselana abantu phakathi kwebandla leZANU PF ngendlela enkulu. Ngakho ke kasikhangelelanga ukuthi kuzaba lula ukuthi bazayekela ukudlephana ngoba esekhulumile uMongameli. Bazadoniselana vele ngoba phela ngamandla la esikhuluma ngawo, kanti emandleni lapha kule notho, ngokuba amandla enotho eZimbabwe ahamba le-political power. Ngakho ke abantu bayakufuna ukuba lamandla ngoba ayabapha inotho abayidingayo. Kanti ke khona lokhu ukuthi bakutshone bedlephana, kanti sivote kunyaka lodlulileyo, kubonisa kahle ukuthi abantu abakhangelanga ukuthi kubuswe ilizwe ngendlela efaneleyo, bakhangele nje kuphela ukuthi babe lamandla.
UMnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe njalo lo meli wephelandaba Chabalala edalele ePhalamende ekubandla leZANU PF uMnumzana Joseph Chuma.
Okukhona ukuthi vele bakhona abanye abantu abazohlala bephikisa noma iqiniso likhona libalulekile. Ubunzima bukhona akula muntu okwalayo khonoku, njengoba nje sibona siphakathi kwelokuzeni kwe-El Nino le esincishizulu, sehluleka-ke ukulima kuhle kuda emasimini. So inzima, kodwa uhulumende uthethe inyathelo lokubana ancedise abantu njengoba beswele emasimini ukubana abanike ukudla. Sibonile ukubana emakhaya ngale bayahambisa-ke umumbu lokunye okushiyeneyo ukuthi abantu bathole okokudla, kukanti-ke labo emadorobheni bayenze lokhwana abakuthi i-cash transfer for grain. Ngizofaka izimali kumalini nabo awe-net one ukuthi benelise ukuthenga impuphu. Laye impuphu siyibonile isiba khona ingaswelakali ngenxa yemizamo kahulumende ukubana abe nesiqinisela sokuthi umumbu uyabuya.
UMnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba Chabalala edalela ePhalamende ekubandla leZANU PF. Uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi yomnyaka ka-2025 yethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube mhla ka-28 ngoLwezi isiphasisiwe lidale lePhalamende. Sokuke sekube lokukhonona okukhulu enkundleni zokuxhumana ngebhajethi le kulandela imbiko ethi amalunga alelidale engeze imali yendleko zawo ngezigidi phose ezingamashumi amabili zamadola emelika, i-$17 million. Amalunga edale lePhalamende aweZANU PF lawe-CCC avumelane ukuthi kwengezwe kuthengwe ezinye izimota zabagcina isihlalo bamakomiti ePhalamende ezibiza izigidi ezilitshumi zamadola emelika, i-$10 million. Loba nje bathengelwa ezinye izimota ngombimbitho lonyaka. Kubikwa ezinye zendleko lezi zigoqela i-$2 million eyama-allowances, i-$2 million endleko zama-ofisi ePhalamende kanye le-$2.9 million eyamafutha ezimota. Lokhu kuza ngalesi sikhathi abantu abafika phose izigidi eziyisishiyankalombili, $7.7 million eZimbabwe, bedinga usizo lokudla ngenxa yendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomela iMakhandeni Luveve edale lePhalamende uMnumzana Decent Bajila.
vele imali ama allowances amanye endawo eParliament isala ikhona ku budget iminyaka yonke and namininini ama members eParliament baye khona iallowance yena le yayiholwa lekudala yiyo lokhu iallowance eholwayo kuze kube lanamhlanje imali yakhona ukuthi ama members of parliament azahola malini even allowance ayintanga njalo nakuthi emahofisini kuyabe kufunakala izinto eziyabe zikhona zivele angithi iparliament ilamahofisi ayo kule parliament staff iparliament staff yena le ile statement ama individual members of parliament awana mahofisi. So akuna ndlela yokuthi imali le iza kibo.
Ubone njalo kukhulunywa ngodaba lokuthi kuthengwe izimota ezama portfolio chairpersons laloba kulezinye imota ade bevele beziphiwe labanye ePhalamende.
Lokho yikho kodwa okutsha okuvulileyo khonaphana kwibhajet ukuthi sekuthiwa ama-chairperson amakomiti athole izimota lonyaka ngo-March sokusiya kunyaka ezayo bacele ukuthi baphiwe ezinye. Angizwisisi ukuthi bafune ezinye izimota abazitende ngaliphi bengakabi le minyaka behamba ngazena lezi abanazo. Yiyo yodwa into engike ngiyibona mina isiku-final budget yangethusa ngoba mhlawumbe ngokuthi ngesikhathi kudidethwa ivoti yeParliament yena leyo angikange ngibe khona kodwa ingethusile lami akuzwisiseki ukuthi sekumele babe lezi moto ezintsha lezi abalazo zingakabi lizo lomnyaka. Kodwa sizaqhubeka sikhuluma eParliament khona ngale ngiyathemba ukuthi liyakwazi ukuthi vele ukuthi ulide solibhajethiwe akuthi ukuthi lizatholakala.
Abanye bakhala ngokuthi ngalesi sikhathi kulabantu abangafika bona 7.7 million elizweni abalambayo kodwa iParliamente ikhangela izinto ezingani zizaphathisa kuphela abakuParliamente okufana lezimota lezi ezidingwa ama-chairperson. Ungathini ngalo?
I-budget ye-social service under the Ministry of Public Service Labour and Social Welfare ikhulisiwe nayo kakhulu. Yikho lizakhumbula ukuthi ngamuza ngale kwakuthiwa abantu abadukekayo bahlala emakhaya kuphela yikho kwalokugandiswa khona isizwe. Kodwa yonale iminyaka esiya kuyoqala khathesi kulohlelo osolo kuthiwa yi-Urban Cash Council ukuthi nabantu abasemadolobheni bebe benikezwa nabo usizo. Lokhu kutshengisa ukuthi sokukhutshulwa inani labantu abasizwayo ngoba eqinisweni abantu bayadukeka izinto zabo ezibahluphayo kufanele ukuthi zikhangelwe, kufanele ukuthi beze zihamba phambili.
Umnumzana Decent Bajila umela imakhandeni Luveve edale leParliamente ubexoxa lo Tabo Kancube weStudio 7. Kuyaxokozela kukhansili yeVictoria Falls phakathi kwamakhansila izakhamizi lomphathintambo kahulumende wabona ngezamadolobho ngokumiswa umsebenzi okwesikhathana kukamabhalane omkhulu waleli dolobho kumnumzana Roni Dube yena owetheswa icala lenkohlakalo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Kubikwa ukuba uhola ugatsha lwe-local government and public works umnumzana Daniel Garwe kahambelani lokwenziwa ngusodolobho umnumzana Prince Moyo owamisa uDube umsebenzi esithi wenza ubukhohlakali. Indaba yenkohlakalo le yadungwa ngumoyo mhlakathi uMpalakazi. Umoyo wamisa uDube umsebenzi emethesa icala lokuthengisa umhlabathi ngendlela ezingaqondanga ukupha ithenda kwinkampani ye-Cascade Engineering Consultations lokunye okuthiwa kwakungekho emthethweni. Kwathi mhlaka 6 uGarwe walobela umoyo incwadi ukuba agenqule lesi sinqumo uDube yabuyele emsebenzini ethi sifiphaza isifiso lamalungelo ezakhamizi. Kwathi njalo mhlaka 11 umoyo waphendula uGarwe ethi yiso isinqumo esathathwa ezakhamizi ezamthumayo. Kusukela lapho akusabanga lokuphumula ngoba amakhansila izisebenzi kanye loDube sebebizwe kabili eHarare ngugarwe ngodaba lolu ngapho izakhamizi lazo zisenza imihlangano yokuba uDube engabuyela bazaphuma ijumo bayetshengisela ekhansilini. Izolo inhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association kumbe iVifakora leWange District Residents Association ziqhube umhlangano yeChinotimba Wall lapho ababikele izakhamizi ukuba udaba lolu aphanyeke ezandleni zabomthetho. Udube kwakufuze abiselwe emsebenzini ngolwesibili kwehlula, namuhla kwehlule njalo ngokuchaza kukamnumzana Trimondolo olilunga leVifacora esithi usodolobho umnumzana Prince Moyo kabuyanga emhlanganweni lo.
Abasaxoxanga ngakho, bathe umuntu ongabe elengcazelo, ongabe understander elolwazi ngendaba eka town clerk ngusodolobho umeya obengekho lamhlanje, so kwathiwa hayi lapha zaba khona khona yena, yikho maybe asebe nga discuss.
Undolo uthi kulandela uphenyo olwenziwa ngabe Commission of Inquiry bathole ubufakazi bokuba uDube unakanelwa ukuba ulamacala edlula la awetheswayo, njalo abakukhangeleleyo ukuba uDube abotshiswe.
Kuyasimangaza kakhulu ukuthi uminister wahlupha kangaka kulokuhlukumezana kakhulu, ama-councillors ngathi amaningi sehlukumezwa kakhulu, kunye even legqwetha lekhansilini lalo liyahlukumezwa, so kulokuhlukumezana abantu sebephila under ama-threat.
Izakhamizi lazo zibophe findo linye. Owayengumsekeli kasodolobho umnumzana Norris Nyathi uphawule okufanayo emhlanganweni wayizolo.
Uminista akangasethuseli. Nxa kukhona obhala ebhale uNorris Nyathi former deputy mayor before futhi uyawucela ukuthi uzohlangana nezakhamizi ngoba into eyenzayo is unlawful. Uminista cannot detect on what Victoria Falls should do. Yithethile ama problems ku ground. Ngabantu abami abasweli impuphu, ngabantu abami abaseli isawulo. Ukuthi ngincedwa ngubani, ngincedeka kanjani? Kangihambe eHarare, ngihamba kumakhelwane omoseduzane.
Owalwa impi yenkululeko umnumzana Christopher Ndiweni laye ube mumethe angemnandi.
Ama-councillors la akhethwa yini? Sizemvume ukuba sixotsha. Same thing applies to uZoni or whoever. You are allowed to fire him, whoever sees in the local authority, because you are the people that are electing people. You are the electorate. Why are you sitting down and not doing anything, standing up to fight for your rights?
Owesifazane ozethule ngokuba ngunakaboni uthi yena wavivinywa ngendaba le ethi kahambe uDube.
Abantu singabi ngamakwazi. Uzalungiselwa ngubani indaba yakho? Lokhana kuthiwa umuntu uyatutshwa, uyatutshwa, kodwa ngabantu enzelela ubani? Umfana wami uDube. Ukuthi emane ngulana othengelwa yi-women's voice sikutshethi uzabhadulwa ngisukhiswa njengomgqabi esihlalweni.
Emaphethelweni omhlangano lo ngalizwi linye izakhamizi zivumelane ukuyatshengisela ekhansilini funa uDube abiselwe emsebenzini abeZimbabwe Anti-Corruption Commission, amapholisa kanye labe Commission of Inquiry bengakagqibi uphenyo abaphezu kwalo ngenkohlakalo yonke nje okuthiwa yenzakala edolobheni leli okugoqela lamakhansila kanye labanye abaholi bengatsha zekhansili. Imizamo yokuxhumana losodolobho uMoyo kanye loDube iyehlula ngoba bengaphenduli imibuzo besithi kabakhululekanga ukungenela lindaba. Isikhulumeli sezakho uNkosazana Simiso Mlevu uphendule imibuzo esimthumele yona enkundleni yokuxhumana eWhatsApp esithi basahlolisisa udaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba beReuters babika ukuba umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ulakho ukukhulumisana losanda kukhethwa ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump kulungiswa udaba lwempi ephakathi kwelizwe lakhe lele Ukraine. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, omelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump usetshele amalunga ebandla lakhe lama-Republicans akudale le-Congress ukuba engavumi ukuthi kwethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe okumele kwenziwe kusasa. UTrump lomsekeli wakhe umnumzana J.D. Vance la bazamcebisa ekuphunguleni imali kahulumende. Umnumzana Elon Musk lomunye wakhe bavumelane ukuba lokho obesokuvunywe ngamalunga edale le-House of Representatives pose wonke akumelanga kupasiswe kusasa ngoba kugcwele okunengi okufunwa libandla lama-Democrats. Kungehlula ukuba kwethule uluhlu olutsha lokusetshenziswa kwemali kahulumende kulakho ukuvalwa amanye amahofisi kahulumende lengatsha ezitshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube uxoxele umnumzana Washington Jamela olandela ezombusazwe zeMelika.
Hayi kuthi ukuthi vele ngendlela engibona ngayo uTrump ufuna ukuguqula indlela uhulumende asebenza ngakhona. So njengoba le kuyitheme yakhe yokugcina ufisa ukuthi athiye fake istempu esingathi istempu kwindlela uhulumende asebenza ngayo. So ngenye indlela ufuna ukubonisa amandla anawo ndawonye labo Elon Musk labo Vivek Ramaswamy. Indlela nje abafuna ukubonisa amandla phezu kwe-Congress.
Ye, kubona lapha nxa esenza lokhu uguqulani?
Angithi uthi unikezwe amandla ngabamvoteleyo. So uguqula indlela abantu abakhangela abakhokheli babo. Angithi ama-members e-Congress amandla athole ebantwini. Ngalesi sikhathi uTrump ngeyola amandla odlula wonke umuntu kuleli lizwe. So ongahambisani lokufunwa nguTrump uzazithola engasekho elokhuzeni esihlalweni. So ngendlela uguqula amandla wasusa kuCongress ewafaka kupresidency.
Ye, khonoko-ke kujoni nxa sesigangela kujula kusiya phambili.
Kungaba yingozi kusiya phambili ngoba amandla kuleli lizwe abesehlukaniswa kuhle kakhulu phakathi kwama-branches kahulumende omathathu, i-legislature, i-executive ne-judiciary. Manje uTrump amandla anawo endlula ama-branches wonke la amanye amabili la amanye esiwabalileyo. So kungaba ingozi ngoba angathatha isinqumo esingahambelani lelizwe uzokontrolwa ngubani.
Umnumzana Washington Jamela ulandela ezombusazwe zeMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Osomabhizimusi bathi sebesehluleka ukukhiqiza impahla yokuthengisela uZulu lamanye amazwe atshiyeneyo ngenxa yokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi. Kanti lasezindlini labo abantu bakhala ngokuthi akusagcineki izitshebo. Uhulumende kamongameli Mnangagwa uthi uyalwazi udaba lolu njalo uthi uzama ngawo wonke amandla ukululungisisa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Belief Gawule owebandla leZANU-PF lomnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions. Ungwenya usungula lingxoxo.
Akade inkinga ukuthi kwaqeda isikhathi esiningi iminyaka eminingi kungafakwa i-investment eCaribbean. I-generation capacity yethu iphansi kakhulu. Sigama getsi ayangama 600 megawatts kodwa i-consumption yethu i-demand 2000. So kwaphambaniseka ukuthi asangenanga ezimalini eziqakathekileyo investment eyenza ukuthi ugetsi ogayayo ahambelane le-demand yakhona emfowethu.
Ye, siyabona ukuthi ibandla lakho yileli busayo Gawule. Kuyehlelwa kuyini kanti ukuthi lilungise umlilo kagesi?
Gibbs, ngabona uyananzelela ukuthi emalangeni adlulileyo kade sokuphuma imbiko yokuthi ugatsha lwezomlilo lusithi lona lokuze liye kwangeliyana iyalungiswa layo.
yavuselelwa kwenze ukuthi ikwanise ukuthi kutholakale ugetsi ozakwana sibili ukubalekelwa umumo lo khona sokusilela kwogetsi i-load shedding yathi sikhona ilizwe lonke. Lapho ngiyavuma sile ukuthi kube lokuyekethisa silo ukuthile sibili endaweni yomlilo endaweni zomlilo lapha. Kukhona okuningi okulokuyekethisa kuyamele ukuthi uhulumende sibile phakamisa amasokisi sibili kusetshenzwe izinto zibuyele emumeni onormal. Ngoba ekwakade izinto zimbi.
Ye, uyamuzwa ugawule baba ngwenya uthi kubi kakhulu kodwa kulungiswa njani ungakukhangela wena?
Ubaba ugawule asakhuluma ngokuthi kwangena izigidi nezigidi izinkulungwane zense thina vele lesi ngamajaha ngama 1980 sizwa ukuthi ngiye wangitsema yena umnumzane uEmerson nangakho ekhankasa ngo 2018 wathina ubunyama buzaba into yendulo ama China afika ewange agenisa izimali unit 1 and 2 kanti izimali zakhona ama billions ama dollar ngaphandle kweAmerica babagawula aya ngapi sihlala sitshelwa nje nxa kukhankaswa ukuthi sovotwa omongameli bezizana uPF umgabe la wethu njalo lomnanga kwethu njalo sithi hayi into yamagates zakuba into yendulo kanti izimali zakhona ziya ngapi kulokuganga okukhona lapha babagawule.
Ye gawule umphendule khonapho ukuthi kulokuganga
sokumandla mina ngwenya angeke ngitsho ukuthi kuloku ganga as such kodwa ngithi mina kube lokunye okungahambi kuhle ukuthi engikhangelele ukuthi ugatsha lwezemali logatsha lwezamagetsi lumele lube yilo lungachaza ukuthi kathi umsebenzi awuhambanga kuhle phakathi kwesikhathi lesi sibe sicile siswa phakathi komumo onjengawo nalo. Ngakhangela ngizafanisa le South Africa ngale i-Eskom liyana yananzelela ukuthi ngesikhathi lesane esiyedlulileyo i-South Africa ibe lohlupho lwamagetsi olumangalisa lwana lwayilokozeni le-Eskom kulo umongameli welizwe wagcine sesithi kungcono ibe lo gatsha oluzimeleyo olugangela ngamagetsi. Ngokunjalo kumagetsi yilokuzeni eqakatheke kakhulu ikakhulu nxa sesikhangela i-industry yethu ukuthi nxa sifuna ukuyivuselela i-economy siyivuselela ugetsi yinto yokuqala kuqala. So silo mlando njengohulumende kukhona ukuyekethiswa kube khona ukuthi kungaphi kwakhona kumele kutholakale ukuthi kuyekethisa lo kube ngaphi.
Baba ngwenya ngena khonapho.
Yena mana ngivale ngithi mina uyabona ukuthi sokuqakatheka ukuthi siface iqiniso ngoba nxa kungasakhulunywa iqiniso i-corruption yabi khona Eskom vele i-corruption yanje siyazi indaba ze-South Africa lapha mina eZimbabwe ngibona ngathi mina ugatsha logetsi lo izisa kayikhitshwe uhulumende awenelanga ukuthi ifakwe kwamanye kwezinye izingathi kayikhitshwe uhulumende kungene engxenye ama-private investors 50% ezisa kayingene kuma-private investors kwenzela ukuthi bahuge imali eza kwenza ukuthi usilele kwamagetsi kuphele.
Kungasebenza khona ngoba bagawula
kungasebenza aluba kungakhangelwa kubonakale njengoba siyafunda lamaphutha ayenzakala kwamanye amazwe njengakhona ukungwenyesika kodwa ke kungasebenza into yonke gqibs iyazanywa yehlule izanyiwe ukuthi kubonakale ukuthi icebo leli lingasebenza yini ukuthi kumele vele ekakhulu abantu banikana amacebo basebenzise indlela yokubonisana njengabantu ilizwe lingelethu sonke ukuthi sibonisane ukuthi uyinhlelo zenze ukuthi zihambe ziqonde futhi ngazinike sinikana amacebo
kodwa amacebo abe esiba khona ngwenya kambe uhulumende okhona angalalela konke lokho kubazenzasandla
nxa sikhangelisisa udaba lomnotho kule ethiwa khona i-political will ukuzimisela kukahulumende mina ngibona ngathi uhulumende okhona ngakhesi ngasoze abelele option ngoba vele nxa kungasela magetsi kuzafana izikhucamfundo lezisebenzi ezogetsi zihlale phansi kulungisiswe ngoba nxa usungaselungise yona i-vision 2030 yabo le ekhulunywa ngomnankagwa angikhole ukuthi sizayiphatha yikho ngibona ngathi awusela choice lapha kakulungisiswe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngowenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owebandla le-ZANU PF. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu.